ngibona ngani kuhambe kuhle. Sengikubonayo ukuthi amagoda ka-Trump nama-Democrats, ama-Democrats baqhubeka indlela yokufaka i-information obala ukuthi umuntu wonke azwele. Labana amagoda ka-Trump basebenza okwabo lapho ukuthi bayanceda uzama ukuvikela umuntu wababamneleyo ngokuletha information engani enyanga khona engani kayivele akuqondakala ukuthi ingenelana njani le ndaba esikhuluma ngayo i-impeachment.
Kukhanya ngazani amagoda ka-Trump ayithula ukuthi bangani bakwazi ukuthi kule cala elenziwayo la. Kodwa ke bathi loba kunjalo ulelungelo lokuthi ayenze ezinye izinto nxa ebona ukuthi kufunwa nguZulu. Kambe kunjani kunokho?
Hayi, ilungelo umongameli welizwe unalo, but kodwa lapha okuselakalayo ukuthi ilungelo lakhona kumele libe lesilinganiso sokuthi lokho angakwenza. Kodwa nxa ilungelo langifana selilanele elifaka umumo welizwe endaweni yokuthi upresident njengokutsho kwama-Democrats ukuthi uzidingela ukuthi awine i-election ezayo ngokungcolisa omunye umuntu ancintisana laye, hhayi lokho kungaphandle komthetho, ngoba kungenziwa njalo upresident abaningi bangabenza lokho okwenziwa bengeza kabaphumi. Bonke babe sebehlala bewina kuphela ama-two term abo ngenxa yokuthi umthetho uyabavumela ukuthi omunye angathi uyavuthithanda kumele umngcole.
Nxa sikhangele sibona zani-ke kuyakhulunywa ngabafakazi, kuyavotwa-ke kusasa, kambe kuzahamba njani?
Ha, leyo yinsinda-nsinda tu. Akuqondakali, kukhanya ngani abantu laba bangapha bedelela ama-Republican. Lanxa bephuma beluma bexhanxatha, omunye uyabe efuna ukuthi kube lama-witnesses akuyabaubufakazi kube khona ngelinilanga, uzwakale ngasafuni ngelinilanga ukuthi baphume bazwakale, baphumele egcekeni bame. Ngibona ngani mina baqhuba indaba kuyayenza phela lakhona. Uyakhumbula bevotela uLokhuzeni uSupreme, uLokhuzeni Judge Lwani uKavanaugh? Ngibona ngani kuzaba yiyo naleyo ndaba.